Siyababonga ke uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngathi lesikala, ngathi yita, indaba bengasibukwa sifaka ejele. Indaba sengasifaka ejele. Akukho impongo ukukhuluma esiye campaign yoku yenzile ukuthi abantu bathi ngibini, ngibini manje waye ngintolo, oru waye njalo kumbo baye ngintolo. Hayi akula nje njalo.
Unkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli weZimbabwe uthi uMugabe labanye bakhe kumele bachiyane lokube lokhu bemthethisa besithi wayefuna ukumbulala.
Ilihlo likamavamba iganyavu yilo elile nkinga kanye-ke nenjongo yakhe. Kuyathengisela ukuthi lowo muntu ulesifo esibi, yena kafuni ukuthi asikhangele ngokwakhe kodwa ufuna ukucatha ngomunye ecathe sithi umuntu ongumama ube ngagqokanga yikho ngimbamba iganyavu.
Abasakhulayo basola amazwi kankosikazi Grace Mugabe ukuthi abesifazane abadlengulwayo bayabe begqoke izigcebhezana akumelanga bakhale ngoba bayabe bezikhokhele amalahle ekhanda. Uhulumende uthi abamabandla wezokholo abasoze bathathelwe umthelo we-tax umnikelo lokwechumi kodwa umthelo uzathathwa emalini evela kulokhu abayabe bekuthengisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli weZimbabwe uthi uMugabe labanye bakhe kumele bachiyane lokube bemthethisa ngoba sebehlulekile ukuveza iqiniso lobufakazi bokuthi wayefuna ukumbulala loba umkhipha esikhundleni. UMujuru wethule umbiko otshengise ukuzonda kwakhe lamhla ngokuhlala esetheswa ngabalandeli bebandla leZANU-PF ethi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi wayefuna ukubulala uMugabe esebenzisa indlela ehlela umongameli Loro Kabila owayesuselwa amanqe kwele Democratic Republic of Congo ngomunye wabalindi bakhe ubodyguard. UMugabe utshele umphakathi eGweru ngempela viki ukuthi uMujuru wayefuna ukumbulala njengalokho okwehlela uKabila. Abaxotshwa loMujuru babalisa uMnumzana Rugare Gumbo, uMnumzana Jabulani Sibanda, uMnumzana Tijimas Mtaza labanye abaningi abacatshangelwa ukuthi babefuna ukuthi uMugabe asuswe esikhundleni ngesikhathi somhlangano omkhulu weCongress ebandla leZANU-PF nyakenye. UGumbo obambe okwesikhatshana isikhundla sesikhulumeli sebandla elicatshangelwa ukubana lizabunjwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele People's First utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMugabe ukhuluma angakwaziyo.
Hayi akuna njalo ngikukhuluma kuphela ngabatshela indlela yokuthi bangalungisa njani izinto zeZimbabwe. Bayalwisana banama-faction so ngabasazi ukuthi banganika ublame kubani. Thina siyakwazi ukuthi uMamduru kazange ayenze into leyo, mina kazange ngiyenze into leyo, umntaza kazange ayenze into leyo. Thina sasithanda loku funa ukuthi khona umdala lo ayophubula kuhle, hayi khona ukuthi afakwe emadayeni njengakuyenzeka leyo. So hayi thina sivele kasivumi mangasilecala mangasiyita indaba bengasibuqa sifake ejele. Indaba sengasifake ejele, hayi khona impongo ukukhuluma esiye campaign yoku yekwenzile ukuthi abantu bathi ngibini, ngibini manje waye ngintolo oru wayo kumbo baye ngintolo. Hayi akula nje njalo.
Yes, bonile njalo ke unkosikazi Joyce Mujuru ekhipheke umbiko esithi kunokukhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngani awuhambelani lento ezenzakala elizweni. Kambe ubona zani pho nga umongameli ukhuluma ngani njengoba lani lizithulele nje lingabombile badlalela.
Umuntu ukhulume kuhle sibili ukuthi khona ayizo eZimbabwe azilunganga. Ngakuthiwa khona laba bantu bathatha isikhathi ukuthi bangalunga izinto lezi njani. Yazi ukuthi abantu abaningi bathi bona hayi i-People's First bamelileni for me party yabo balonke party. Hayi ulonto kwa pate kuzabuya, lina wala kutea. Uya uya, kota uti, shule uti satisikati, sayeteo uti kona. Sipono uti, nangase siyezi ntule. Nga hivyo ntu, epu mele lai.
Loke umnumzana Rukari Kumbo obambe kwesikhashana esikhundla sesikhulumele sebandla licatshangelwa ukubana lizabunjwa nkosikazi Joyce Mjuru ele People's First obekhuluma lesitudio 7. Siqhume njalo umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezano PF yena ke othi uMjuru ulelungelo lokukhuluma santando.
Singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu ezabunjwa umfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho ke akumelanga sithethisane, akumelanga sidlephane. Kumele sihlale ndawonye nxa singaboni kuhle izinto, kumbe sithi kodwa singaboni ngendlela efananayo izinto. Akusilo lungelo lokuthi somele abantu bexhasukulwa. So thina kithi ngapha hayi akula muntu omthethisayo, akula muntu omhlukumezayo. Nxa ebona ethethisiwe kumele akhombe ukuthi uthethiswe ngubani, akuthi uthethise esithini.
Ye ngokukhuluma kwakhe uthi khona uMongameli Robert Mugabe ukhulume wathi ye kukhanya ngazani wayevele ethethe isinqumo sokuthi amsusele amanqe njengalokho kwenzakala eDRC kuze kubulawe umnumzana uLaurent Kabila.
Indaba enjalo mina mbona ngathi indaba abantu ababili bona laba ababekhulumisana enjalo ngokwazi kwabo ukuthi lokuhambe kanjani. Thina esizenza thina abacubunguli bezindaba kumbe ama-analysts sigcina siphambanisa kumbe sisenza lokwana okuthiwa ngesikhiwa yiku-assuma. Mina ngibona ngantwa into enhle ukuthi wona nxa ababili bele ndaba yabo abayekele bekhuluma indaba yabo beqedelane singaphokungenela thina sesiphokucubukile into esingayaziyo. Mhlawumbe ukukhulunywa konoku yinto elobufakazi uza kuthi yona nxa ukuphikisile kusazi ukuthi hayi ngaze ngakwenzi konoku umama uJesu Mjuru enxa wayekwenza ke asikwazi. Yikho sithi kodwa indaba enjalo ayifuni ukuthi phokungenelwa ngabantu abaningi. Ama-keywords athi kodwa too many cooks will spoil the brook. Mbona ngathi asizaphambanisa nxa siphokufuna ukungenela indaba ezingaqondananga lathi. Nxa size ngani uthethisiwe ulelungelo lake ligcwele eZimbabwe vele lapha siyalandela imithetho, ngalandela imithetho nakuleyo ayenza into efaneleyo.
Lo ke mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla lezano PF lapho ke ubekhuluma lesitudio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. UZulu wasemhlobolweni wasemandebeleni uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane loZulu ngendingo zakhe engaqala umsebenzi ngoba ezikhathini eziningi akazwisisi ukuthi izabelo ezijiyeneyo kuyini ezikuswelayo njengemathebeleland south edinga izikolo zokufundela ikakhulu lezo ezemfundo ye-secondary ukwedlula amakolishi lama-university. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Zikhuluma ngodaba lokuvulwa kwe-university eGwanda ekhangelelwe ukufundisa ngezobungcitshi bokwenjiwa kwamatshe aligugu, i-mining engineering, ukukhangelwa kwezifuyo, i-veterinary science, kanye lozokulima ngokuthelezela, i-irrigation engineering and management. Izakhamizi zithi abantwana bakulumango abasoke benelise ukungena kule university ngoba zilutshwane izikolo ezifundisa kanye leziqhuba kuhle ezifundweni eziyizo ezidingakalayo ukufundela lokhu. Bekuxoxiswana emhlanganweni kaZulu ophathwe yikomiti yedalele parliamente ekhangela ngezemfundo, iParliamentary Portfolio Committee on Higher and Tertiary Education and Technological Development, edinga ukubeka imithetho emibili ephathelane lokuvulwa kwama-university amabili eGwanda leManicaland. Ongenela umhlangano umnumzana Richard Moyo uthi azikho izikolo eziningi ezenelisa ukufundisa ama-sciences ngendlela ngenxa yokusilela kwendingeko zakhona. Kungakho bekumele lokhu kukhangelisiswe kungakathathwa isinqumo sokuthi iyunivesithi yeGwanda izaphatha zifundo bani. Kugcwele uMakorokoza ye kodwa uthi lokhu akusikho kungenisa umuntu eyunivesithi, kungakho aluba likolishi lihlanganise lezi zifundo lezinye eziqhutshwa kuhle kulumango ama-social sciences, ukwenzela ukuthi abantwana bafunde lapho kusathuthukiswa ukufundiswa kwama-sciences kulumango.
Mathebeleni South asizibona izikolo eziphakulula abantwana abafunde i-science ukuthi bangene kulezo college. So esikwesabelayo ukuthi kuzabuya kuthiwe qithi izikolo ezemfundo yaphezulu. Kube sokuthiwa emathebeleleni kule university kodwa abantu bakhona emathebeleleni bengasoze batholi abantwana bakhona bangatholi indlela yokuthi bayangena kulawo ma-college.
Umnumzana Moyo uqhubeke esithi isifiso sakhe ukuthi kuqakathekiswe imfundo ezikolo eziphansi ngoba ukusilela kwezikolo lemimango emide ehanjwa ngabantwana yiyo eyenza bengaqhubi kuhle ezifundweni zabo.
Silabantwana abathi nxa besiye high school emathebeleleni bahamba amakhilomitha angafika 10, 15, 20, 30. Akunjele ukuthi uzazikhupha njani o levels umntwana ehamba imango engakho. So kuqakathekile ukuthi uhulumende afake inhlelo ezokuthuthukisa ukufundiswa kwabantwana.
Ekhuluma emhlanganweni munye unkosikazi Nobuhle Dube oyisakhamuzi uthi abantu bakulumhlubulo abayamukeleli university ngoba iyinguquko bekele ukukhonona njalo nje okuyikho okwenza lumhlubulo usale emuva kwezinye indawo kusiba lenqubela phambili.
Ubususela ngemuva ngenani nxa lisala ngaphandle lingakhali ngomunye umuntu njalo nxa kuloke kuthiwa sithiwa ngemuva marginalized by who? If you are marginalizing yourself ungaziwakhala ngomunye uthi yaku marginalize.
University yeGwanda iqale ukuthatha abafundi ngomnyaka ka-2012 ingaphansi kwe-National University of Science and Technology. Ukwalololu, iGwanda State University Bill, HB9 2015, ludinga ukubeka umthetho oza kwenza izimele yodwa njengekolishi eligcweleyo. Lanxa nje ekhona amanye ama-university alezinye izifundo elizweni, eHarare leGweru, iningi labantwana abavela kwezinye indawo ezikhathana lamadolobho la, lehluleka ukuya khona ngenxa yendleko zendawo yokuhlala leyokugada phezu kwaleyo edingakalayo ukubhadalela izifundo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Abasakhulayo sebesole amazwi kaNkosikazi Grace Mgabe ukuthi abesifazana abadlengulwayo begqoke izigcibezana akumelanga bakhale ngoba bayabe bezikhokhela amalahle ekhanda ngokungagqoki kuhle. UNkosikazi Mgabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze ngempela viki. Abasakhulayo bethi amazwi anje akhuthaza ukudlengulwa kwabesifazana okuludubo oluqhubeka lusabalala elizweni. Ontanga basole njalo amazwi kaNkosikazi Mgabe ukuthi uMongameli Mgabe uzabusa aze afikise iminyaka elikhulu. Sichume olwela ilungelo labesifazana uNkosikazi Nqobile Munzara yena ke othi amazwi kaNkosikazi Mgabe abisela muva imizamo yokulwisana lodubo lokudlengulwa kwabesifazane.
Indaba ekhona lapha yikuthi iZimbabwe ayisela sigqoko okuthiwa isigqoko seZimbabwe. So kuhlangene uyathola amakhosikazi egqoka izigqoko zaseNigeria, abanye bagqoke impahla abazibonayo ku-TV. So ukuthi sithi nxa umuntu egqoke ngendlela agqoke ngayo nxa engabanjwa iganyavuza indaba zakhe, kanti loo mavamba ye simthini ngaye? Ilihlo likamavamba iganyavu yilo elile nkinga kanye ke nenjongo yakhe. Kuyathengisela ukuthi loo muntu ulesifo esibi, yena kafuni ukuthi asikhangele ngokwakhe kodwa ufuna ukucatsha ngomunye ecathe sithi umuntu ongumama ube ngagqokanga yikho ngimbamba iganyavu. Kho lo obamba iganyavu umuntu ongumama ogqokileyo, kho lo obamba iganyavu usane olibeke ngeziyi-6 ezokuzalwa, bona-ke bathini bona nxa bebamba abantu abanjalo iganyavu? Akusikho nto ukuthi umuntu azifihle ngemva komunye esithi muba ubengagqokanga lowana mama yinkhobe ngimbambe iganyavu. Yikubambelela abantu abesifazana, kumele bagqoke ngendlela abazizwa bona besuthiseka ngayo.
Abanye abalwela amalungelo abesifazana bathi amazwi anje abisela muva kumbe aphikisana lo mzabalazo wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana, uvumelana labo na?
Ye, liqiniso lele mthunga, njengoba ngichilo ukuthi umuntu wesifazana oseZimbabwe nxa egqoka uyakhetha. Sibabona begqoke izigqoko zaseNigeria, sibabona begqoke izigqoko zaseSouth Africa, ezinye ngezaseLondon kumbe Paris kumbe ngathi ukuthi umfazi kagqoke njani yinto okumele azikhethele yena ngokwakhe ngokufuna kwakhe. Ukukhuluma ngendaba yeminisketi namuhla ngo-2015 usibisela emuva usize siye kubo 95-96. Namhlanje kumele sibe sikhuluma ngamanye amalungelo abomama amayelana lezinto ezibakhayo.
Unkosikazi Nqobile Monzara ulwela amalungelo abesifazane. Sixoxe laye eseHarare. Ubufakazi obukhona buveza ukuba abesifazana labantwana abangamantombazana abaphila lobugoga babhekane lenkinga eziphindwe kabili kudaba lokuhlukuluzwa emulini ukwedlula abanye bonke ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilishumi lasithupha kuqakathekiswa ukulwisana kwezehlakalo zodlakela kuhlelo lwe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngabaphila lobugoga obehlukeneyo emhlanganweni wokubonisana phezu kwenkinga abesifazane abaphila lobugoga abahlangana lazo sikhathi sonke owenzelwe kuhlangothi lwePublic Affairs e-ofisini yommeli weMelika eZimbabwe uqoqwe ngabenhlanganiso yeDisability HIV and AIDS Trust. Umnumzana Edwin Dlovu nguye obona ngezokuhlelwa kwenhlelo eziqondiswe kwabasakhulayo kulenhlanganiso yeDAT. Utshengisa ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labahlukuluzwa ngoba bephila lobugoga kuba ngokuphindwe kabili nxa kuyikuthi lo muntu engowesifazane loba eyintombazana njengoba ekhangelwa njengento nje hathi kuba ungumuntu ozwa ubuhlungu laye, kutsho uNdlovu yena ongaboniyo.
Omama ikakhulu laba ababe bengezwa lokungakhulumi njalo nxa befika ezibhedleleni laphana abakwanisi ukuthi bethole usizo bethole uncedo oluphiwa kumuntu wonke ngenxa yokuthi amanesi abe khona kumbe labo abantu ababe befanele bebaphe uncedo babe bengakwanisi ukukhuluma labo ngalesi sithi sign language.
Unkosazana Faith Tori ungomunye wabaze kulo mhlangano. Yena ke uthi kuvele kunzima ukuphila lobugoga kodwa kuba nzima ngamandla nxa uphakathi kwabantu abangelandaba lawe.
I-government yethu ngathi yasiza, even in parliament ngakube labantu abamelela abantu abasiza challenge.
UBathabile Dlamini uyisifundi ekolijini leNUST okwamanje eqhuba ekuhlangothi lwezokukhulumisana lentatheli zindaba khona emahofisini ePublic Affairs uveze ukuba bakubone kufanele baqhubele umhlangano njengendlela yokwandulela ukusungulwa komkhankaso wensuku ezilitshumi lasithupha wokudinga indlela zokulwisa ukuvimba ukuhlukuluzana kwabantu emulini lendaweni zonke zempilo.
I-communication yiyo eyi-problem because abantu abangela disability abakwazi okumele bakwenze okuyikho okufaneleyo okuyikuthi nxa bekwenza abahlukumezi kumbe abayenzi olobugoga azwe angazathi uzwelwa ubuhlungu.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa kuStudio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasewe 909 AM le-shortwave 4930-12080 laku-15460 kHz shortwave. KuStudio 7 Live Talk uhlelo lwe-The Connection. Namhlanje sikhangela ukukhulunywa ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe ukuthi abasakhulayo bakwenyukela njani. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Vladimir Putin weRussia wethesa eleTurkey umlando wokusekela amalucatsha ngokuhlasela elikwenze indizamtshina yalo emngceleni leSyria. ELeTurkey lona lithi lixwayise umshayeli wendizamtshina le kanenginengi ukuthi engalokothi angene emkhathini wabo kodwa yena wangakutshayi indiva okulapho adutshulwe khona. Iziphathamandla zezempilakahle emhlabeni jikelele zibika ukuba kulo mntwana ongumfana osebulwe umkhuhlane kweLiberia owe-Ebola okwakuqala ngemva kwenyanga eziyisithupha kwaqhamuka lo mkhuhlane ngentshonalanga kweAfrika nyakenye. Lo mfana utholakale elo mkhuhlane ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi amabandla ezokholo kawasoze athathelwe umthelo we-tax umnikelo lokwechumi kodwa umthelo uzathathwa emalini evela kulokho ababe bekuthengisa. Amasonto amaningi ikakhulu akulezi nsuku athola imali ayo enengi emnikelweni hatshi okuthengiswayo. Lokhu kuvela ekuguqulweni komthetho we-Income Tax Act owethulwe ngolesihlanu olwedluleyo ngumongameli Robert Mugabe. Lo mthetho uthi njalo inzuzo etholwa ngamasonto ingasetshenziswa ngabantu mathupha kumbe inkokeli yamasonto akayisoze ihlaselwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba kuChera endawonye lomfundisi uSeni Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Se unawo sibili amathethi alama investments amaningi kodwa kuzaba nzima sibili ukuthi sibekwazi ukuthi lapho lokho abakuthekisayo ngokwama individuals yini ngokutsho kwabo kumbe kuzancedisa abantu abaningi. Okunye kwangikhona amathethi abuyayo khathesi sibona njengani baye bezenzela izinto zabo ezama-individuals kodwa becatsha besithi bona bancedisa abantu abaningi. So angazi ukuthi uhulumente uzakwenza njani ukuthi abekwazi ukuthi i-investment leyi izanceda uZulu kumbe izanceda umfundisi.
Ye mfundisi Sibanda, wena uthini ngodaba lona?
Uhulumende engafakile umthetho bekumele engene phansi ilizwe lonke akhulume labakhokheli bamabandla kube lokuzwisisana lesivumelwano sokuthi iyaqhutshwa kanjani. Ngenxa yokuthi okokuqala ngasikhangele umthetho we-income tax ovele ukhona ubusithi wona abantu abamabandla akumelanga ukuthi imali zabo zicutshwe ngokwe-tax ukuze bebhadala-ke i-tax kungabe kumbe kuzimali ezechumi kungabe kumbe kuzimali ezilethwa ngabantu nje ebandleni. Umthetho ubusithi awuthathwa leyo mali ngoba siyananzela ukuthi kulamali amabandla singakhayela amabandla la amadala anjengekatolika siyakwazi ukuba nxa bona kumbe besithi engxenye banebhizinisi eyokuthengisa amabhuku kumbe banebhizinisi eyokuthengisa ama-rosary kumbe sikhangela o-Brethren in Christ abalamabhizinisi ama-bookstores siyazi ukuthi imali yonke liyana ayisetshenziswa ebantwini kodwa iyathatha ihanjiswe kuzintandane iyathatha ihanjiswe kubafelokazi. Ngakho uhulumende bekumele ukuthi aqala akhulume lamabandla kokuqala.
Ye ngiphenduke kuwe Mnumzana kuJera, wena ungathini nxa ukhangela ukubana uhulumende kasoze athathe umthelo ama-taxes kumali yomnikelo uzathatha kwe-investment, ukubona njani?
Ubona njengani ubezama ukuthi engahluthwa ngabantu abaningi ngoba sibona njengani uhulumende usele buhlobo labantu abaningi abakhokhela ama-church lawa. So yikho bengafuni ukuthi bathathe izimali zomnikelo. Kodwa othiwa ngubaba uSibanda liqiniso sibile ukuthi nxa lifuna ukuthi litshintshe umthetho libe lo munye umthetho obuyayo kumele lihlale phansi labantu esingathi abaza-afektwa ngumthetho lowo libachazisele ukuthi lifuna ukuthi kwenzakale kanjani ukuthi labo balichazisele kumbe babekwazi hatshi ukubala emaphepheni ukuthi uhulumende usenza lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa ngibona njengani uhulumende uzama ukuthi egcine izimali kumbe ezuze izimali ngendlela ezingayisizi.
Mfundisi Sibanda, siyabona lapha ukubana ezinkonzweni zakathesi lapho yezwa kuthiwa kube kulabantu abangu 500 kumbe 600,000. Asithi abantu labana beni benze iminikelo. Awuboni na kungaba lithuba likahulumende ukuthi asebenzise yona leya imali ukuthuthukisa uZulu?
Udibeselalo ukuthi uhulumende wethu nxa sikhangela ibhajethi yakhe eyabe ikhulunywa ngubaba uChinamasi asizake sibone libhajethi kahulumende isiba le ndaba kakhulu ngokudubeka kwabantu. Kutho ukuthi nxa sikhangela esingathi ngesilungu ama-allocations ukuthi inani eliphiwa izinto siyabona ukuthi uhulumende wethu ukhangele uzikhangele yena. Siyabona ukuthi laba be-defense abesibutho yibo abathola imali eningi lalaba abasebenza bekhangele upresident abe-president's office yikho kuba le mali eningi kakhulu. Kodwa ezikolo ezibhedlela ku-social welfare lapho kule ntandane labaswele kwazi khona uhulumende kafaki imali eningi. Ngakho imali le nxa isemabandleni iba ngcono ngenxa ukuthi siyabona amabandla amadala iKatolika, siyabona uBrethren in Christ, siyabona amaLandani, bonke amaMethodist lama-Anglican, bonke laba siyakwazi ukuba lamaPentecostal abatsha bazihlupha kakhulu ngabantu abadubekayo. Lo kancane basikhangela lala amabandla amatsha lawa asephatha abantu ngodumo omagayo emakandiyo. Siyababona njalo bengena lawo benika izintandane, benika abafelokazi izinto. Uhulumende kakwenzi konke lokho.
Ulo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda ubexoxa endaweni enye le ingcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba kuJera. Belo Chris Gande weStudio 7.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale
kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sixoxa ngokwehlela abajadileyo eZimbabwe abakhathazwa ukuguguteka womnotho welizwe okwenza bengatholi imali yokuphandela imuli. Imuli eziningi zikhanya sezidilika ngenxa yokuswela imali okubangelwa isimo esibi somnotho welizwe. Kambe bekusenzakalani ezindlini nxa kuswelakala imali kumbe okokuphulisa imuli ukungezwani lamhlanje? Ukuze sihlaziye lolu daba, uMnumzana Nicholas Moyo, umsekeli womqondisi wohlangothi olukhangelane lezamasiko, uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Umumo wemnotho wesizwe uyangenela kakhulu indlela izimuli ezithola ngayo kumbe ezisebenzisa ngayo imali. Isikhathi esiningi ukuthi ufica-ke ingani imishado ichithwa ludaba lwemali. Ngengakho nalokhu ukuthi imali nxa isishoda, into ziba ziningi ezihlukanisa abantu. Into ezifunwa ngunkosikazi, ubaba akasavenelisi ukuthi azikwanise. Noma unkosikazi uyayisebenza, ubaba aseqalisa ukuthi kumele lokhu elandeleli ukuthi kanti wena vele uhola nini. Imali yakho uyenzeni ngento ezinjalo. Ngenxa yokuthi imali eyalitholakala njengakhathi esesikuume sibona eZimbabwe, imali abantu abayiholayo iyasilela ukuthi iphathise iindleko zonke ezifunakalayo ngasekhaya. Ngakho kugcina kusiwa yimbangela yengxabano eningi esemshadweni esiyibonayo lapha eZimbabwe.
Manje vele singathi-ke kuphathwa njani, izolo bekusenziwani nxa ukuthi kule ngxaki ezinje ezingena ekhaya?
Izolo siyabona umnotho ubuyinto ebandwayo ngasekhaya. Abantu bebengakhanyeleli kuphela umholo, umnotho bekuyinto evele iphawula imizwe ehlukeneyo. So belithi nxa liphethe elilakho imfuyo kumbe kuyini kumbe ilimile lilani, izivande zenu zigcwele kangakanani, liyathengisa kumbe iziphala zingakanani, yinto elikade umnotho ekade liwubambile liwuthwele liwuphethe libonisana ukuthi lingawuchitha kanjani kumbe lingawusebenza kanjani. Ngokuya kwezikhathi iy'muli eziningi khathe sezikhanyele umholo abawutholayo nxa behambe emsebenzini. I-economy-ke yeZimbabwe ithi ngoba isimbi kangaka, umholo engenayo kamzuzwane, into esifunakalayo ngikhathesi ukuthi abantu babazisindise ukungagogodeli umholo. Ubaba ngabe ngubaba oyenza ukuthi unkosikazi wakhe azi ukuthi mina imali nxa sengiyitholile ingakanani, ingabi yimali efithwayo ngubaba. Umama laye uyaziwe kabe yimali elethwa esiphaleni sendlini, elethwa esitsheni sendlini, kungabi khona othi hhayi le ngiyami. Lingayenza njalo kuba lula ukuthi nesilungu libhajethe ndawonye, likwazi ukuthi imali evele esandleni sikamama ngendaka evela kubaba ngendaka. Ngesikhathi lapho umama engasebenzi kumbe sithi ubaba engasebenzi, kusebenza oyedwa, kuyafana njalo. Kumele umuntu azikhulule. Yinto enzima engiyikhulumayo ngoba abantu abaningi abakwanisi ukuthayena.
Kwenziwa kuyini ukuthi abantu bangakwenezi?
Abantu abaningi ngakababa yesaba ukuthi amakhosikazi azi ukuthi sithola malini, ngoba sebefuna ukuthi sibe lezinye iindleko ezingaziwayo ngekhaya. Khona lokhu yikho okuqhithinisa. Ichitha umuzi akuswelakala kwemali. Ichitha umuzi yikufihla indlela imali etholakala ngayo. Ngizathi ngize mina nginomoya ngithi hayi wo kuthweko kona ngikhuluma isalary, isalary ngiyayikhuluma ngikamholo ngiyazenibabe. Kodwa empilweni yami nengezinye izinto engizibambayo, ngiyahamba ngenza i-workshop ethile ngithiwe enye imali lizokanisaba uyimidiplay ngkhaya.
Lo-ke bengumnumzana Nicholas Moyo, umsekeli womqondisi wohlangothi lukahulumente olukhangelane lezamasiko. Silugqiba-ke uhlelo lwethu lamhlanje lapha ngoba isikhathi sethu asavumi. Upraxedes Jeremiah oluvalelisayo.